izidwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Amandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Sithukusela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugadeni umchova kufunakala icash. Yathola ukuthi abantu abasakwanisa ukuthi bangene khona edorobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona. Abanye bayabe befuna yona ikheshi ngoba bethi into zabo ikhokheshi kulama-charges lani. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazi mali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu ngoba uyathola ukuthi umuntu nge-$50 uyesho ukuthi agcwalise i-paperback. Kube kanti kudala laphana ibhondi kusathiwa kuyalingana le-$1. I-$50 kwakuyiwawungathengi igrosari yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu vela kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele azisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubhizinesi ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela uzithi uyangena ema-estore ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket but when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu zisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarket are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi uyathi isamende bazabe kutshela nge-US dollar, uthi uyathi ufuna insimba utshela nge-US dollar, whatever ufuna ukuthenga bakutshela nge-US dollar, whereas i-US dollar ngkhona asilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwe-bond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola nge-bond osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakobulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuza kuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakobulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.